Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimoda kusho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimoda akulanto ezasala phansi njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi zenzo zenotho kwiRussia kusho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimoda esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha ngaleyo ndlela kuza lokusihla ukuthi izinto zezadlula impi lemangalisayo
iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla nendleko yokugada amabhasi lemichova
bahlanganisa abantu abayinzalo ye-Umzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo ye-Umzingwane bakhona kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department kuthayilwe phansi kuphinde kufulelwe
izizalwane seZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingajotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority bathi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kanhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ungumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Sibesiphiwe i-20% increase kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu vele uyabona ukuthi i-increment lana siyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu kade sikuthenga ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar mbona ngani lokhu kungaba ngcono le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota kusho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota akulanto ezasala phansi njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi zenzo zenotho kwiRussia kusho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha ngaleyo ndlela kuza lokusitsha ukuthi izinto zezadulela indlela emangalisayo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho phakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakobulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimoto labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele intengo yona isoki yehle, okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele Russia siyabona ukuthi kuyaqhubeka kulokho kunjalo, kusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo esingasila ngayo thina abamabhizinisi ngoba indleko lezi zivele ziyasichaya emini lebusuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimoto angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo ubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke bazakwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimoto kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakweleZimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethandaba kamantshi wakobulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala eletheswa intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana ngoba abatshutshisi benelise ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 kumabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi kwamthethandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa wenza lokhu ngokuphathisa intatheli izindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesitheswa cala linye osebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba yeZimbabwe Media Commission uThabang Manika obesitheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane yokufulela amahofisi esibhedlela seEskotini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu bexoxana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 u-Ezra Chisaswanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu, umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube, nomgcinisalo wabo unkosikazi Rosette Sibona, bonke bayinzalo yasemzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayenzalo leUmzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, uphinde kufulelwe.
Uye phambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela.
Izihlobo zethu nabantu abazalwa kuwona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babesendaweni ekhangeleka kuhle. Isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela koBulawayo. Sisiza noma ngubani ongavelelwa yingozi kumbe ukugula ekulewo mango.
UZulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sabo sesilungise kahle. Omunye wabo ngumnumzana Ndaba Zitsha Khumalo.
Thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle. Hayi kuhle kakhulu. Bese sisidala lesi sibhedlela. Siyabonga kakhulu inkosi libusise ngezandla zenu ezingabanga lukhuni.
Omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka eMzingwane.
Isibhedlela sesigodini lesi sesabeka, mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani ngiyafela khona. Awu, sokukuhle khathesi okwamagama. Siyabonga kunzalo yakithi ngokusilungisela isibhedlela sethu, uNkulunkulu abakusisi.
Abathayeli labosomabhizinisi bajabulise ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eGwanda nxa begula. Umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo.
Ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela. Kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hey kunzima kuba lezingozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele. Liyazi uBedbridge Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu.
Abesigodini Hospital Project bathi umsebenzi usemnengi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi. Ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso ukubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni. Leli gcikwane labulala ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eminyakeni emibili edluleyo. Kutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9000 bele COVID-19, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila kulomkhuhlane 232.4000. Owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4000. Okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ku-voter registration lamalungiselelo okhetho ama-by-elections. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise eleChina kubana lingalokothi lincedise eleRussia lapho lihlasela kwele-Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele lesi sixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli weleChina eRome izolo. LeChina lihlala lilandula ukuthi lincedisa eleRussia kwezebutho. Ugatsha lezomvikela kwelemelika lubika ukuba ibutho lakwele-Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ngokuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango omude ngempela sonto edluleyo. Umongameli Joe Biden welemelika wethesa umongameli Vladimir Putin wele-Russia umlando wokubangela ukuqansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezi mpahla okugoqela ukudla ngokuhlasela akwenze kwele-Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni owe-National League of Cities owenzelwe esikolweni selizwe lakhe Washington DC izolo. Kule zigidi ezedlula ezine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekamabasa. Kubika abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla ole World Food Program WFP baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlobolweni owe-Horn of Africa linakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Antony Blinken wamukele ihloko karhulumente yakwele Ivory Coast umnumzana Patrick Achi emahofisini akhe izolo. Amacele omabili abekhanyelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana elula ikhulu akwele Burkina Faso abalekele udubo lokwendiswa besesebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista enkonzo yamakatolike eye St. Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokulekhefyu ngakho abantu abaseyi kuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namuhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethese leRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kweUkraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezifunda eUkraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sekungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona imemba yenatho, abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa. Ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa, kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ekugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ekugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile, ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga o-America. Sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena e-Iraq, sibabona bengena e-Libya, e-Syria. Abazange bayichiye impi yabo bengaqedanga ngo-president bakulelo lizwe ngaphandle nje kwe-Syria kuphela, kodwa kulawo amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo oyayibusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba, ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli cembe elibusa iUkraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa, athi ma ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufuna iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi imembership yeNATO. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyo leyana into yakudala ye-Cold War, ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya, noma ingabuya ngezinye indlela kodwa isibuya back i-Cold War, njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerica.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sokuza sungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic eartags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingatshontshwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Kulandela umhlangano phakathi kwamazwe amabili ongene nomongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sekuzasungulwa inyathelo lokufaka izifuyo impawu zama-electronic eartags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni lokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic eartags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa ukwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina endibona ludaba oluhle okumangalisayo. Ludaba endibona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukutshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuluma ngenkomo yinto eduru kungakanani. Sikhuluma ngento enxenye yabo $1,000 okungangabo R15,000 inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokukhathazeka ukuthi ukufaka ama-tag lawa kuzabuya le ntengo ephezulu, uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu. Ngingazike ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into ze-technology, thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye, okungangokuthi amafoni nalawa ama-cellphone akulezinsuku, kulezinye indawo ezigabeni ezisemaphandleni lapho ama-cellphone angabambi khona. Okuzayenzake ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo usebenza lawa macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo.
nga ucelele Botswana mzana Isaac Makhosa yena uthi mhlawumbe nyathelaleli lingaphathisa kodwa njengodube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem. But the challenge could come.
Kuhle sibili kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuza kwenziwa njani. Iyakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwe emakhaya lapho ongela mthini yakulezi nsuku kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi okhokhele ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Gazimbe Gazimbe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini weMlambapeli ugcine leZimbabwe. UGazimbe uthi leli ngelinye linyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masisi ekhona emhlanganweni phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona linyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasevumele nokufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokuthanda kwesifulo.
Isigaba sangezansi kule Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa beZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. So iminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana. AbeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kwambo makhelwane ukuthi AbeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi duwe wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Ukukhokhela iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigolane lokufulela amahofisi esibhedlela esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingatshontshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.